ukuzibonqoba inzakalayo thina abantu esasikhona ngalethelo nje sawubona kwayenzakalayo ngesikhathi sasekuground. Kodwa ke yabona into engani angikhululekanga ukuthi ngiyenze ukuthi ngikhulume ukuthi ngambona kusenzakala lokhu, ngibone ngathi uyalimaza abantu ezinhliziyweni zabo. Abalaleli balolu hlelo ubusungule bana bayabazi, kodwa ukuthi babe lokhu bephindaphinda sikhuluma ukuthi kwayenzakala so, kwayenzakala so, kwayenzakala konke kube kwenzakalayo sakubona ngamehlo, kodwa ke kuthunuka izinhliziyo zabo ezilonda ukuthi abantu sele kusiphindaphinda sithi kuhamba kwahamba so, kwahamba so, kwahamba so, sabona lokhu kusenzakala. Ngibona ngani yikho kuphela engakutsho, angikhona akubona konke akule ngakutshela ekuseleni esikulindeleyo ukuthi kwenze uhlelo ozaqhuba ukuthi indaba le iphelelishe wonke umuntu esale nje ehlonitshiwe lalo ethobekile njengakhona ukumongameli beqalisile ukuthi abantu lobo abaphathe kanye indaba lombhuqazwe bancediswe. Yikho engikubona kuqakathekile kakhulu kulolu hlelo.